Umhlangano owenzwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lenkokheli yabosomabhizimusi esigodlweni sakhe iState House eHarare izolo wamukelwe ngabanye, kodwa abanye ngabathi lumhlangano uveze obala ukuthi uMnangagwa sephelelwe ngumphako kumizamo yokuvuselela umnotho welizwe oqhubeka usiya nganxele. uMnangagwa kaphanga macebo ukuthi kwenziweni, kodwa waqinisa elokuthi uZulu labosomabhizimusi akumelanga bethuswe yikuthi lasiphi isikhathi imali engasodola leMelika izakuba ingasasetshenziswa. Kanti kungani uMnangagwa engatshelanga usomabhizimusi ukuthi kwenziweni? Usephelelwe ngumphako mpela na? Lo ngumbuzo esiwubuze umnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla leZANU-PF.
Well, umuntu otsho njalo kumele azibuze yena ukuthi yena usenzeni ukuthi kona kube lempumela, njalo kube lengqubela phambili yezomnotho lelizwe leli leZimbabwe. Umkhonomo wethu uzasebenza nxa aluba wonke umuntu ekwazi ubana kona ulento yokwenza nokuvuselela lowo mkhonomo. Akusoze kwenzakale omunye edonsela egangeni, omunye edonsela endleleni, omunye ezimele nje kuphela egoqe izandla zakhe. So lesi sikhathi lithuba lokuthi uzibani lozibani azizwe yena ebuza ubana mina lapho engikhona, lapho engisebenzela khona, lapho engiphilela khona, ngiyenzeleni ilizwe leZimbabwe.
Kodwa usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Matson Hlalo uthi sekulempawu ezikhomba ukuba umthwalo unzima kwezomnotho kulalokho owakucatshangelwa ngabaphethe intambo zombuso.
Hayi, ekukhulumeni baba Gandhi ukukhuluma kulula, kodwa kulapha phansi kuground ebantwini kunzima, and kukhanya kungela light at the end of the tunnel. Ngoba nxa ukhangele nje yonke indawo into lokhu ezitshintsha, kwenye indawo sokuthengiswa ngama-US dollar. Nxa ungela US dollar kuyatimeswa ngo-3 imali omele uthenga ngayo into yakhona leyo eyabe iphethwe nge-US dollar. So ekukhulumeni lokwenzakala phansi akufanani.
Uhlalo uthi imizamo esetshenziswa ukuvuselela umnotho welizwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ayehlukananga laleyo eyayisetshenziswa kumbuso kamnumzana Robert Mugabe.
I-system ekhona esebenzayo la iyafanana le system eyayikhona kudala. So kunzima ukuthi umuntu athi yena into zizaguquka yona i-system lokhu iyiyo, the same system. Look at ukuthi nambona kufana lo muntu ozama ukujuice i-juice card eseyajuswayo kudala. Akusoze kulalutho leyowenzakala unless and until kubonakale ukuthi sokusenziwa izinto ezintsha and into zakhona zenze labo abalemali babe lethemba lokuthi for sure izinto seziguqukile. Ngaphandle kwalokho, ngoba kathesi kunje akula even one investor ongabuya obuyayo esuka ebantu endaweni enjenge-South Africa esingathi thina ngama-neighbors ethu, akula even one.
Ungalwa impi yenkululeko unkosikazi Queen Maligwa uthi osekuphazamise ukuthuthuka komnotho yikuthi inkokheli iyahwaba ihuquluza inotho kungakhathalekile lokuthi uZulu usebuzimeni obukhulu njani.
I'm very very disappointed baba ngesimo esikhona elizweni, njalo nje ukunanzelela ukuthi lobusela obukhulu buyavumbuluka lapha lalaphaya, okutshengisela ukuthi abantu laba abasikhokhelayo bonke ngamahumutha akula namuntu wakhona oyedwa okhangela ukuthi thina sisebenze okunzima kangakanani. Thina we not selfish, besisebenzela isizwe ukuthi wonke umuntu akhululeke, sifanane, sidle ngokulinganayo. Kodwa ungakhangela kathesi kulabanye abantu abaselected ukuthi kumele baphile, and those few individuals yibo abasebesenza ukuthi labantu bethu lobuhlobo bethu bonke bubaleke buchabalale bube ngaphandle kwamazwe. Abanye njengoba ngatsho lakudala ukuthi abantu bethu bonke labantu bonke fana bethu bonke sebengabafana benkomo, kambe abantu bethu bazaze bayithole nini imisebenzi? It's so disappointing. Ungakhangela kathesi mashopu akulalutho. Islogan kuthiwa Zimbabwe is open for business. With business.
Umongameli Mnangagwa uthembise osomabhizimusi kade besemhlanganweni wayizolo ukuthi ubunzima obukhona buyedlula nje ngokuphazima kweso, ngoba uhulumende wakhe uselamacebo angahlenga ilizwe.